safuna ukuthi sixoxe futhi namaloya ukuthi sibone ukuthi singetisana njani. Ngoba singakujawuleli ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu ngabe bona bona abantu abakhuluma isiyona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi uMkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Hawu, siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa uMokhante, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa-ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu bafele eHarare njalo la bantu ababuleleyo lo mhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba abangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akulasidingo sokuthi i-commission day izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sitheke ngaso se-Rainbow Hotel kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakale eHarare, bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo ikakhulu indaba yombhuqazo, indaba yegugurawundi. Yikho-ke amajaha la uMkhwananzi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhante ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezilonke zingeke ikhulume ngegugurawundi kasizo siyilalele. Basebanika-ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi wayi kwadojwa uMkhwananzi, singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu uMkhwananzi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayeleminyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhuqazwe ehamba lodadewabo onguye futhi owabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha owayele-21 years by that time. Bathestify-ke lubaba lo dadewabo ongunina kalo jaha, labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi wayi basukela uMkhwananzi, loba nje besithi bambophele ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa, esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.